sitshone silindile kusuka ngo 10 o'clock kwaze kwafika ama 4 o'clock ngoba babe sinqusile ukuthi sizahlangana labo bezwe ukuthi kanti izinto ezihluphayo eZimbabwe kuyini laba abathunywe nguPresident Ramaphosa oweSouth Africa. Ngokusweleka kwenhlanhla siyamangala njalo sididekile ukuthi sebephindele emuva ngenxa yani. Thina njengoba singabantu esifundileyo ezepolitics sikubona kumhlophe ukuthi uPresident Mnangagwa unqabile walile ukuthi bekhulume lathi njalo bayaphika bona ukuthi akula corruption, akula kuthunjwa kwabantu, akula kubotshwa kwabantu mahlayana. Yikho ke akusimangalisi lokho ngabantu abafihla iqiniso abafuni ukumbula amakhwapha ngabafowabo. Yikho ke ukubuyela kwabemuva bengakakhulumelani lathi kutshengisa ukuthi izano kayisathembi iSADC, ayisathembi iSouth Africa, ayisathembi iAfrican Union ngenxa yokuthi uRamaphosa nguyothungamelayo iSADC kwamanje. Njalo lokhu kutshengisa ukuthi abafuni ukukhulumisana labanye abantu okuthiwa i-dialogue. Bafuna ukuvuthuza ama-opposition bawacede bathi du, bathi sebephelile, sebezababiza, sebebuya besukela imsila phansi njengalokhu abakwenza iqhawe elikhulu uJoshua Nkomo ngama-1983 kwaze kwafika 97.
Kuyini eliza kwenza pho njengebandla?
Sizabe lokhu sikhankasa sitshela ilizwe jikelele iSouth Africa leSADC kakhulu ukuthi iZimbabwe ime manzonzo. Akulalutho esingalukhuluma kangaka amacala ethu asoze siwatshele bona, kodwa iqiniso thina sime ngokuthula. Ya non-violent party, udlame asilifuni. Siyabe lokhu sikhankasa silandela lokho okulotshwe yi-constitution yokuthi abantu balemalungelo okudemonstrate, balemalungelo okukhuluma, balemalungelo okucelisana, balemalungelo okuhlangana, njalo balemalungelo okupetitiona, okuhlangana labantu bonke lokuthi bapetitione iParliament le-executive ekhona. Sizakwenza konke lokho okusesekelweni sombuso ekutshengisa ukuthi thina we are a non-violent party.